akula kubambana kubandla la Republican and I think abantu abanengi uMakati bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngo Zibandlela 2021 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certification ka Biden ukuthi ukhawunti amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMakati bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-house. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMakati ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-controle i-house ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi a-ridiculous ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMakati makehle or uspeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMakati njengo-speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMakati akhethwe uba ngusomlomo, njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican ulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think nyakho kholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi-20 ade bengafuni ukuthi uMakati angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMakati. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMaconnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokhu ngoba I think bayabona ukuthi kuyadivide part isebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabe phusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka.